uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi phakathi kwabantu abahlolwe batholakala bele COVID-19 abangamachumi amathathu lane 34 ngabahlala eHarare. Kusukela ngombimbitho lonyaka sokulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lambili eZimbabwe abahlolwe batholakala bele COVID-19, kwathi abafika phose inkulungwane ezilichumi baphepha kumkhuhlane lo. Sokubhubhe abedlula amakhulu amathathu 318. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezifika phose amachumi ayisichiyagalombili 76.3 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19, kwabhubha abafika izigidi ezimbili 1.7 million. Umkhuhlane lo uthwalise nzima abaphila ngokuthengisa impahla ethiyeneyo. Unkosikazi Lydia Maphosa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bathwele nzima abantu abathenga bethengisa impahla.
Abathengisa ama-fruits and vegetables kunzima lakhathesi ngoba ezindaweni lapha kade bantu besebenzela khona kuthe kuqhamuka lo mkhuhlane kwathiwa kabame bazakulungisela indawo eziqondileze ukuthi bayesebenzela khona. Lakhathesi i-council ayikalungisi ukuthi umba abantu bazayahlala laphana ngaphandle kwabalutshwane ababelamashedi yabo abavele besebenzela kiwo. Kodwa lanxa bekhona emashedini benjalo akulabantu abathengayo ngenxa yokuthi abantu babahambahambi.
Unkosikazi Mary Mayimbo okunhlanganiso le eGwanda uthi kunengi okubhekane labantu abaphila ngokuthengisa impahla.
Lakathesi isimo sloku sisibi, kathesi sikhangelane nekhefu lini elilekhefumo. Abantwana bayabe bekhangele ukuthi bafuna labo izigqoko ezintsha, izicathulo ezintsha, badla ukudla okuhle labo. Kodwa ingekhona apho vele kuyaba kuvele kunjani, kuyaba kungela mali kulobunzima sibili angifuna ukukamba amanga.
Unkosikazi Lois Gwangwara ohlala eMarondera uyakusekela lokhu.
Ikusasa lethu alimanga kuhle kwi-formal sector ngoba kathesi even imali yokuthi abantwana sebayise esikolweni next year sizayithatha ngapha. I-capital yangikhona ukuthi ngiyehoda akusela. Kathesi sikhangelele le-holiday le-Christmas, abanye bayabejabula besidla besenzani, thina silamahla.
Unkosikazi Charity Mandishona uthi inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations izama ngamandla wonke ukuthi incedise ukuthuthukisa abathengisa impahla ababhekane le-COVID-19.
We've come up with a resilient fund which we are giving to our members.
Sisabumba isikhwama esibizwa ngelokuthi i-Resilient Fund, okuyimali esiyitholisa amalunga ethu emaphandleni lemadolobheni ukuze baqhube inhlelo ezingabasiza ukulondoloza imuli zabo kanye lokuthi bathole ukudla. Sesisungule njalo uhlelo lokubakhuthaza ukuba basebenzisane bendawonye njengoba ekuqaleni yilo lalo ubezenzela okwakhe ekubiyeni komkhuhlane we-COVID-19.
Now, because of COVID-19, people are sort of fragmented.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko izolo kusihlwa oveze ukuba liyakhuphuka inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe.
Goal of our response is to minimize the impact of COVID-19 with a focus on morbidity and mortality.
Injongo yethu yikwehlisa udubo olulethwe yi-COVID-19, zehlise lamathuba okusabalala kwawo lomkhuhlane. Ngenani labahlaselwa lokubulawa yilo mkhuhlane lalo lehle, inganelisa ukulungisisa udubo olulethwe yilo mkhuhlane ehlangothini ezehlukeneyo zomnotho nxa singaphumelela ukwehlisa ukusabalala kwegciwane lakhona.
The many economic challenges and impacts that this disease is caused.
Baningi abantu abathi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 sokuphazamise indlela abaphila ngayo. Abanye bathi kunzima lokuzivikela kumkhuhlane lo ngenxa yendlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.